ngafanisa lentombi yejaha ababe befunana kodwa bonke besesabana. Kungela ofuna ukuthi azehlise avume ukuthi omunye ungcono kulomunye. Amnumzana Thamisa naye ujikakha ama-tantrum esiyale kodwa esithi ufuna ukukhuluma afake ama-conditions akwaziyo ukuthi asuze ayenze. Aqalise ngokuthi mnanga kwakasiye president angisuze ngikhulume laye kodwa yena wehluleka ukuprova ekhothi ukuthi mnangagwa urigile ama-election. Sibone nomnangagwa laye elokhethi uyancinisa uChamisa elokhe bedlala umacathelana. Iqiniso elikhona yokuthi abantu laba bafuna ukuthi kube lomuntu ozanelisa ukuthi abahlanganise ndawonye banelisa ukuthi bakhulumisane. Ushupho yokuthi abanye bakhona ukukhulumisana kwakhona akukho genuine. Bafuna ukuthi bayekhulumisana ukuze umnangagwa abaxuthe izikhundla zokuthi bona labo badle kuphela. Akulani lohlulo lozulu weZimbabwe ohluphekayo.
Wena ngokubona kwakho ubona ungani kuyini okumele kwenziwe kumbe bakhona yini obaziyo ikakhulu abezokholo abazama ukuthi bakhulumisane labo laba bobabili?
Yebo, bakhona inhlanganiso esebenza lazo Zimbabwe Council of Churches bayenza imizamo kodwa uhlupho olusuka lube khona yikuthi ekwenzeni kwabo imizamo iZimbabwe seyaba politicized and polarized kakhulu. Kusuka kube sekusiba labanye abaxokozelelayo baphambane selokhu lalokhuyana kodwa imizamo ikhona eyenziwa ngabafundisi abazama ukuthi mhlawumbe abakungakhulunyiswana kodwa inkinga ekhona yikuthi kulokungathembani vele okuthize okungenza ngicabanga ukuthi mhlawumbe kungadingakala ukuthi kuze kubuye umuntu ovela ngaphandle kwamanye amazwe abe nguye ohlanganisa laba bantu ngoba lapha ekhaya kasithembani sonke njalo abantu sesaba ngamakhempu abanye bakuzanu abanye baku-MDC ungathi uyakhuluma kathi ungezanu ungathi uyakhuluma ukuthi unge-MDC so khonokhana kungathembani yikho kwenza kube nzima ukuthi imizamo leyo yenziwa ngabanye abantu abanjengabafundisi iphumele iqhubekele phambili.